Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uThandolo Gawande obesifake indaba zolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku-20 2022. Igama nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi ukungakhulumi ngodlakela lwe-insiza leMantobo okwenziwe ngumongameli Mnangagwa ebobulawayo kutshengisa ukuthi kanani lokulungisisa udaba lwegugula uli.
Sibona ngani sebesesaba ukuthi abantu baye kuma-election bafuna ukuthi kube lodli kube le-unrest ukusebenza ngafaka umthetho wokuthi ama-elections kamiswe.
Amapholisa athi uzaphiwa amadola eMelika azinkulungwane ezinhlane $5,000 ololwazi olungakhokhelela ekubotshweni kwabantu abalithumi lanye abanakanelwa ukuthi izigebengu ezabamba imota eyayithwele igolide inkunzi.
Nxa sikwazi ukuthi isigilamkhuba esithile sihlala kuyiphi indawo, sisukumele phezulu siye enxebeni indlebe amapholisa, ngoba kusasa bona laba abantu esibavikelayo bazavubhova phezu kwethu.
Inhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights isilobe ugwalo isipha imbono yawo mayelelana nesehlakalo sombilo owathisa wabulala abantu abalithumi esiqintini sesigodini.
Abantu ezabelweni bengithezigabeni bangathenwa amadolo lesi sigameko bangasananzi ezemvelo zabo. Asiqhubekeni bantu bakithi sikhangele ezemvelo ngoba imvelo yethu impilo yethu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lithi ukungakhulumi ngodlakela lwe-insiza leMatobo okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ekobulawayo kutshengisa ukuthi kanani lokulungisisa udaba lwegugurawundi. UMnangagwa ubekobulawayo ngomvulo lapho wakhulume khona ngohlelo lwakhe lokukhumisana umlotha ngokubulawa kwabantu ngombhuqazwe wegugurawundi. Ngelanga linye bekulodlakela olwesabekayo insiza laseMatobo lapho okuzakuba khona lokhetho ngempela sonto. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda usithumele umlayezo olandelayo.
Kuyamangalisa mahlabezulu ukuthi uPresident Mnangagwa namhlanje ede kobulawayo inzike eMandebeleni ezekhuluma lezinduna ukuthi umbhuqazwe igugurawundi ifanele ukuthi abantu bakhulume kwenzela ukuthi ivalwe abantu bakhumisana umlotha. Angikwazi ukuthi njengopresident kakwazi na ukuthi kwenzakaleni ematopo langapha eFelabusi lapho abantu bezanu babuyele izimota ezibhaliweyo zikhanya betshaya abantu bedubula emoyeni bethusela abantu betshaya ama-MPs betshaya omama labantu bebhasini bezihambela nje bafike bakhutshwa batshaywa kwahloko kwakhumbuza igugurawundi. Yikho ke sibuhlungu mahlabezulu ukuthi into le angikwazi ukuthi vele basebebamisele bafunani. Sibona ngani sebesesaba ukuthi abantu baye kuma-election bafuna ukuthi kube lodli kube le-unrest ukusebenza ngafaka umthetho wokuthi ama-elections kamiswe. Yikho thina sithi cha siya phambili konoko abakweze khona sebeqali unyonyovu. Sifuna njalo ukutshela umhlaba le-ZANU-PF le-ZEC ukuthi ematopo le-Felabusi ngapha ensiza ngoba kule violence lokho kwephula umthetho electoral Act. Iparty yenza uDlame iya disqualifywa. Sithi nje izeki kayigijime yenza investigation ihle ivalele ngaphandle labo abenze uDlame. In English, we are appealing for the perpetrators of violence to be disqualified forthwith. Ngoba sesi kathele. Sithi enough is enough. Kambe ungasiko kufayi kuphi. Ngapha upresident welizwe ubaba uMnangagwa ugcoba abadala amafutha embuzi esithi hachi akukhulunyiswane. Kodwa lokukhuluma kwakhe ukhanya ngani laye futhi uthreatena abantu. Siphinde sibuze ukuthi kanti iNational Reconciliation Commission ehedwa nguJustice Nare ikhona na. Kachasasanga ubaba upresident ukuthi izinduna lecommission le bazasebenza njani. Kungenani bakithi, thina sifuna ukuthula, sifuna ama elections a free, fair and credible. Ngalokho sithi iparty efeza uDlame kayisivalele phandle ngoba sebephula umthetho. Siyabonga.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Amapholisa athi uzaphiwa amadola eMelika azinkulungwane ezinhlanu, US $5,000, ololwazi olungakhokhelela ekubotshweni kwabantu abalijumi lanye abanakanelwa ukuthi izigebengu ezabamba imota eyayithwele igolide inkunzi mhla ka-4 kulinyanga emgwaqweni osuka e-Haumine usiya koBulawayo. Igolide leli libikwa lalibiza imali engena phose kungxenye yesigidi samadola eMelika, US $45,000. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi wazise izolo ukuthi abasolwa abadingwayo babalisa uqiba Nkosilathi, waziwa njalo ngegama lokuthi Tondirai Vumbunu, Abraham Vumbunu, Elijah Temai Vumbunu, Israel Zulu, David Sanyadwe, Jimmy Konyane, Vincent Ishmael, Chabikwa, Abisina Shuma, obizwa njalo ngokuthi nguDulini, kanye lo Kelvin lo Mike, bona abangaqanjwanga ngezibongo zabo. Siqoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uMnumzana Thembelani Dube, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okuqakathekileyo njalo kumele sibe kwazi singumphakathi ukuthi izigebenga zihlala phakathi kwethu. Ngakho-ke kungumlando wethu sonke njengezakhamizi ukuthi nxa sikwazi ukuthi isigilamkhuba esithile sihlala kuyiphi indawo, sisukumele phezulu siye encwebeni indlebe amapholisa, ngoba kusasa bona laba abantu esibavikelayo bazavuka ubhova phezu kwethu. Ngakho-ke okudingisiswa kwamapholisa kuqakathekile, njalo umvuzo lo osuthe wabakhona usungaba yintshukuntshu kwabanye abantu ubenze basukumele phezulu, ngoba siyakwazi ukuthi ukhona ohleziyo kwenye indawo okwaziyo ukuthi uzibani lozibani bathatha igolide elingaphoze lifike i-$450,000 nxa sisebenzisa intengo esetshenziswayo. So 11.9 kg asiyogolide elincane, ligolide-ke eliphoze lisondele ku-$500,000 ivalu yawo. So nxa kuyukuthi ba-ofi $5,000 imali enkulu emphakathini, ngakho-ke siyakhuthaza ukuthi abantu basukumele phezulu bayibika ukuthi bangabe belolwazi yini ngalolo daba lokutshontshwa kwegolide, batshele amapholisa ukuze isizwe sincedakale, ukuze umphakathi uncedakale, ngoba ukubanjwa kwesele elilodwa kungabangela ukuthi kugcine kubanjwa amasela amaningi ayiwo asihluphayo vele emphakathini.
Uhlelo lokuthi abalezikhali ezingaphandle komthetho kumele bazihambise emapholiseni njalo kabasoze babotshwe, singabona luphathisa ekwehliseni ubugebengu na?
uhlelo lokuzinikela ukuthi abantu bahambise izikhali zabo ezabe zingekho emthethweni emapholiseni luhlelo olunceda ukuthi lo ngabe elo mbhobho wakhe mbi isikhali sakhe esingasela amaphepha aqondileyo la thola ithuba lokuthi ahambise kungaze kufike umgoqo wokuthi laba sebethole lezo zikhali sebengaba izigilamkhuba. Kolokhana-ke kuyanceda ukuthi kwehlise inani labantu abangaba lezi khali ezingekho emthethweni. Kube sokusithi-ke izigebenga vele esikhathini esiningi zingeke ziyetshiya izikhali zazo ngoba yizo ezisebenza ngazo. Kodwa-ke mbonani kuba kuyinto enhle ngoba kuyahlungulula lophana besingathi kuyasesetha. Kube sokusithi laba abayabe sebeselela lezo zikhali-ke lanxa amapholisa mbaba umthetho sebesitsho ukuthi lina salinika isikhathi esithile lokuthi lihambise lezo zikhali. Kusho ukuthi neseliseleli lazo yini izigilamkhuba, yini izigelekeqe ezihlukumeza abantu. Kuba sokulula ke nxa umuntu sefikwe njalo ukuthi sakunika isikhathi sokuthi ubuye uzofakaza uzozinikela wena uzophendukisa lezo sikhali. Kodwa kuzafika ukuthi laba abasele lazo vele yizo izigilamkhuba, yizo izigebenga eziphezulu ezisezingeni eliphezulu njalo bangeke bazihambise lezo zikhali ngoba basebenza ngazo. Sokusemandleni-ke amapholisa logatsha olukhangela ngokulondoloza ukuthula elizweni lazo zonke nje izinhlangothi ezikhangela ngokuthula elizweni ukuthi nxa ke sokufike leso sikhathi sokuthi sokukhangela ukuthi abantu abasela lezo zikhali yibaphi, laba abatholakala belezikhali lezi ezingabhaliswanga ngokusemthethweni yizo ke singathi yizo izigilamkhuba lezi ngoba uyabe esaleleni umuntu ekwazi ukuthi isikhali sakhe kasilamaphepha aqondileyo, uyabe efukameleni okumesabisa ukuthi ayetshiya leso sikhali. Ngakho-ke sesikhuthaza abezomthetho ukuthi basukumele phezulu nxa umuntu usetholakala lesikhali esingekho emthethweni esingenamaphepha aqondileyo, yiba abantu abahlukuluza umphakathi, babantu abenza ubugebenga elizweni leZimbabwe. Ngakho-ke siyabakhuthaza ukuthi abomthetho basukumele phezulu babambe lezo zigilamkhuba ukuze ilizwe liphephe.
Lo-ke ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Inhlanganiso eMatabeleland Institute for Human Rights isilobe ugwalo lapho ephekhona imbono yayo mayelana labantu abalichumi abalahlekelwe izimpilo zabo ngemva kokuqhamuka komlilo weganga esiqintini sesigodini mhlazi kutheni mfufu. Abantu laba abatshayo babezama ukuncedisa ukucitha lomlilo eplazini elithiwa yiRed Rose Farm, kodwa lomlilo wagcina umemetheka wabakhulela wabachisa. Ugwalo lolu olulenhloko ethi 10-10-10 Wildfire Disaster More Needs to be Done for Environmental Activists lupha uhulumende imbono ethile mayelana lemlilo eqaliswa yizigangi mahlayana ukugoqela ukugwetshwa okuqinileyo kanye lenhlawulo ezilesisindo kulabo abatholakala belecala lokulumatha umlilo lokunceda imuli ezilahlekelweyo kuzehlakalo ezinje. I-Studio 7 ixoxe lomnumzana Khumbulani Maphosa, umqondisi we-Matabeleland Institute for Human Rights ngalolu daba.
Thina njengenhlanganiso ye-Matabeleland Institute for Human Rights silokudana njalo futhi siyahlanganela lalezi muli zabafowethu abangu-10 abasishiye mhla ka-10 Okthoba bevolontiya ukucitsha umlilo weganga obusumemetheka ukutshisa umganga lezemvelo endaweni yesigodini. Siyananzelela ukuthi laba bebengabantu akade belezi muli, abanye bebekhanyela abafowabo, beyibo futhi abagcine nabazali babo. Lezi zimuli khathesi ziphakathi kosizi elokulahlekelwa njalo futhi nekusasa labo abakwazi ukuthi liza kuma njani. Sithi xolo sihlobo sami,
khona yini esingakufunda kumonakalo onje okungasisiza ukuba sivimbele ezinye izehlakalo ezinje nxa sikhangelele phambili?
Siyananzelela ukuthi lesi sigameko siyasikhumbuza ukuthi kulezinto eziqakathekileyo okusamele sike sizikhanyele njengelizwe sizilungise nxa kusisakhangelelwe indaba zezemvelo. Okokuqala, siyananzelela ukuthi njengelizwe kule mithetho ekhona ekhangelelwe ukuphanjaniswa kwezemvelo esingathi ngama-environmental crimes, okugoqela khona ukutshiswa komganga lokungcolisa ezemvelo. Imithetho le iyadinga ukuqiniswa njalo futhi kube khona amafine mate izigwebo ezinzima ukuze umuntu owenza lokho ajeziswe kabanzi ngoba lokho kuyatshengisa ukuthi ukuphambanisa ozemvelo okunjengokuchisa kweganga akuqedi umganga lezemvelo kuphela kodwa kuyaphambanisa lempila kahle lenhlala kahle kanye lempilo kaso okunye njalo esizama ukuthi sikugcuzelele ngalesi sikhathi ukuthi kuqhakathekile ukuthi njengelizwe leZimbabwe sibe le environment court inkantolo ekhangela wona lawo macala awezemvelo ukuze labo abawaphambanisayo bajeziswe sibili ngokufaneleyo njalo futhi lesi sigameko sisikhombela ekuthini sike siyikhumbule ukucabanga ngalaba bantu abasezabelweni abakhangela njalo futhi abazinikela ukugcina lokulondoloza esemvelo esithi ngama community environmental defenders.
Indima yama community environmental defenders yona iyiphi?
Ama community environmental defenders laba ngabantu abagcina njalo bevikele ezemvelo kungela mbadalo ngothando abalwabo for ilizwe lemvelo lomganga wakibo. Hulumende kabe lendlela yokuthi babe likhona ukuncediswa laba bantu kakhulu nxa sebethe bawela engozini kube khona ukuthi kuyakhanyelwa khonokho.
Kuthazo na kubantu abezigabeni ezithiyeneyo mayelana le monakalo njengawona lo sandu kwenzakala.
Abantu ezabelweni bengithe ezigabeni bangathenwa amadolo lesi sigameko bangasa nanzi ezemvelo zabo. Asiqhubekeni bantu bakithi sikhanyele ezemvelo ngoba imvelo yethu yimpilo yethu. Sithi lawa madoda angu-10 asifileyo angamaqhawe ezemvelo awalale ngokuthula njalo futhi siyohlala sibakhumbula.
Lo ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa, umqondisi weMatabeleland Institute for Human Rights, ubexoxa ecingweni logeyina kumede sayidi weStudio 7 ngocingo ebobulawayo. Okumanje ke sikhangela eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umbuthano wamatitshala asekela mongameli Emmerson Mnangagwa enhlanganisweni ethiwa Teachers for ED abemaningi kakhulu okwethuse abasola umbuso okhona. Leli phephandaba lithi ukujabula lokugida kwamatitshala la kutshengise sobala ukuthi akulambalisi obanjwe ngamandla ukuthi aye emhlanganweni lo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umanisipala wedolobho leBeitbridge usufake imithetho ezakwenza ukugola amacimbi kuphathise lesi sigaba. Leli phephandaba lithi kucatshangelwa ukuba amacimbi agolwa ngomnyaka munye adlula isilinganiso samathani angamakhulu amahlanu 500 tons ebiza imali engamadola eMelika afika phose isigidi i-$1 million ngomnyaka munye. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyabingelela kuStudio 7 kubahlakazi nabalaleli bakaStudio 7. Ngithanda ukukhumbuza ujaha lo uGawule ukuthi kawuphendulanga umbuzo obewubuzwa yintatheli ukuthi kungani labo ababulala umobu lesini bangakabuki namanje, kungani amalunga ezanu PF ahambe ahlasela esililweni samobu lesini bangabotshwanga kodwa sekubotshwe amalunga e-TCC besekhesa icala lokubangela udlwangu. Ngiphinde futhi ngibuze kuGawule ngicela ukuthi aphendule leyo mibuzo ayibuziweyo ebesiyaphendula lo wami. Ngisithi kuwe jaha Gawule, kungani amalunga ezanu PF ehambe ayafika esililweni sikamoblessing olilunga le-TCC bebevele besiyafunani khonale phezu kokuba kuyibo abethesa icala lokubulala umoblessing? Ngicela ungiphendule. uphendule leyo mubuzo oyibuzulwela lo ongibuza wona. Ngesengiyagcwalisa ukuthi gawule, angikwazi ukuthi ukhule okunganani, basangasoze ngibize babo gawule, ngibiza ngojaho gawule. Ubothi ubuzwa umbuzo uphendule iqiniso, uphendule umbuzo, ungabulokhu bambe uyeke ukukhuluma izinto ezingazwakaliyo. Ukhuluma ngokuthi izithandani yibakulalana ezithandani, akusebenzi lokho nakuchaza nje ukuthi kungani labo bantu bengakabotshwa. Ene baqinisile uma bethi ubule ngabantu bezaniphiya, ngitho izwe bebethandana. Kodwa lo mbuleleyo umthumbile wambulala ulilunga lezaniphiya, lasaye ukuthi ubulele ubulewe ngabasekeli bezaniphiya. So yekela nje kube lokhu ukhuluma into engazwakaleli. Kunini abantu lokho bekhala ngawe, izinto ozikhulumayo emsakazweni, kodwa awuyeki, awufundi ngani ukuba indoda eqotho ekhuluma into ezwakalayo phakathini komphakathi? Siyabonga. Okhulumayo ngozinja ziyamkhonkhona.
Salibonani Studio 7. Njani lonke Matshabezulu? Ngithi nami ngemphawule lapha ngendaba yombhuqazo nendaba yegugrawundi. Ngithi izinduna kaziyekele le nto le yokuthi zisetshenziswe ngomnankakho, ngoba kusasa kuzazihlupha, kusasa bengacabanga ukuthi zanu p f omnankakho uzahlala esembusweni. Izinduna namasobhuku abanye bakhona vele ngabantwana abancane abangazange bakubona lokhu esakubonayo thina okwabonwa ngabantu abadala. So ukuthi besetshenziswe ukuthi benze le nto lento engekho emthethweni, ngoba le nto le akusinto yezinduna, akusinto yamasobhuku, yinto yepolitics. Njalo kumele le nto le ilungiswe i-ICC, yibo kumele bathonisise labo mnankakho laba, hhayi abantu nje ukuthi amasobhuku nani nani bethethe izimali lama-default imoto lezi besezenzeka. Kuzabahlupha kusasa, kuzabahlupha kusasa kakhulu. Ukhuluma nje ngilapha nami e-Johannesburg, e-Johannesburg.
Sibingelele kumuli yaseZimbabwe kanye labo kusakazwe i-Studio 7 abethu besiphathele lolu hlelo olumnandi kangaka. Nako okunye bentingi kuphawu, sibonge kizo zonke izikhulumo ezikhulumayo la, kodwa besicela ukuthi wonke umuntu waseZimbabwe eke zame ukuhlolisisa ngokhetho ukuthi kumele siqhubeke njani. Ngisitsho kubaphathi, ngisitsho kubo nje bonke abantu labo abalombono ofanayo njengowami. Kunjani ukuthi abaphathi beke behlangane bekhulumisane? Njengoba uma sikhangela lapha sibona ukuthi nana iqembu elingawina eZimbabwe izalo loba i-CCC. So bengilesicelo mina ngedwa ukuthi kunjani amaqembu la amancane eke ebambe ekhulume ebambisane ukuthi president sivotele i-CCC, ukuthi ngapha phansi kuma-councillors nama-members of parliament sivotele awethu amaqembu, umuntu uyabe elazi la iqembu ukuthi liphi. Beke behlale nje bekulungise lokhu, ngoba singabe lokhu ekudetshwana yi uthatha ivoti lakuye kukhele eqembini lakuye ngasoze liye ndawo u-president uyewinisa izanu. Anti uyabona ukuthi kusibisele emuva konke lokhu yalo. Ake lihlale phansi baphathi bamaqembu like lilungise lolu daba, please. Siyakwazi ukuthi kumele silivotele kuma-councillors lakumasezikhundleni zasephalamende, kodwa sicela ukuthi lilungiseleni, lifundise abantu ukuthi kumele bevotele i-president i-CCC. Siyacela bakithi kulungise lokho.
Ngivuka njani Studio 7, ngiyalivingelela ngekuseni enhle. Ye, udaba saluzwa lwendaba yesibuko kwi-primary school. Ye, asazi indaba leyo ngabona ikuyakhulunywa emuva le nto engayizwa emoyeni. Kusesiyaphethe uNdlovu ema-ofisini enkaya. Lamhla i-understand ukubana akusenguyena Ndlovu. So lolu daba kumele silulandelele sizwe. Abatsha ngicela liphakame lonke lafunda kusikhobokhobo e-primary. Indawo iyabhidlika, akuna toilet, akuna bathroom. Isikolo nje, kodwa isikolo sesisedunge emuva. So nxa kuyikuthi kakunanto ethatha indawo, yekelena abadala labo abatshaya izandla le ntweni ezingayisizo. Ulazamende khona khana zabona about oqedidecs baphica abadala kwahlala phansi batshaya izandla abadala betshela into engayisizo. Konke lokho siyakuzwa, siza kulandelela konke lokho thina abatsha. Ake sikhakameni isikhathi esikhandi mathebeleleni sawu. Yiyo indawo engiyaziyo yokubana ayivumeli izinto ezingaqedakaliyo. Ngakho ukuthi kumele kithi kosikhobokhobo kutshintshe abadala, kusale lo mphatho khona ongena othetheyo manje. Hhayi, uzasala abadala bakithi betshintshe. Ngoba batshela ukubana bafundana. Konke lokho siyakuzwa, siyabonga.
Bonani basakazi bami ka Studio 7 lonke nabalaleli bonke ba Studio 7 ngithanda ukukhuluma ngendaba ka Emson Mnangagwa ongumongameli welizwe leZimbabwe uma yena ekhuluma esithi ikhuluma lezimbona ngendaba yeGoborahound engachaza ukuthi ngubani umsungulo weGoborahound uma sisizwa amahemhem njengoba thina sasibancane ngaleyo mnyaka kuthiwa nguye owasayina icheki yamonot korea nayezotrina ngeGoborahound pho namhlanje wayengatsheli izinduna ethi izinduna njengoba ndibizile ngilani kobulawa kwesithole yimi engambulala abantu beGoborahound nofortune charombira uityo ichief sasesishonini ufunani endaweni zamandlulileni uzakhuluma ngani wayibonayo yazile njengoba laye wayengomunye wabo wabulali beGoborahound yabona
banibonani sanibonani kwestudio 7 yebo simzwile ufundisi lo lupana okhuluma osekhuluma ngezepolitiki esejoyine ezepolitiki esitshela ngedamu eli-1 akulasibhedlela kulani abantu bakithi bayahlupheka e-South Africa abanye bayabulawa yena esitshela ngedamu leli-1 ngisizani wayengatsheli abantu bezanu-PF baphakamisa inyawo kuvula imisebenzi kuvuleke kahle golide elitshontshwa ezimbabwe linenge ukuthi kuyakha izibhedlela imisebenzi iyavulwa kodwa bayasitshela ngedamu hhayi bafundisi ngiphumana entweni zepolitiki
Lawo ke bekungamazwi enu linabalaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, uMongameli Joe Biden izolo wethule uhlelo lokwehlisa intengo yamafutha ezimota ngokuvula ngokusemthethweni ukwethulwa kwamafutha ezimota eziphalene ezibekelwe lapho sokomile ama-strategic oil reserve. UBiden usole ukuhlaselwa kwele Ukraine ngumongameli Vladimir Putin wakwele Russia athi yikho sekubangele ukukhwezwa kwentengo yamafutha la. UBiden uthe kwethulwe amafatshi ayizigidi ezilichumilanhlanu 15 million barrels. UBiden uthe njalo intengo yamafutha iyehle nsuku zonke ngeviki edluleyo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Jerry Twala Jackson.
Isimo somnotho msakazi isibe kakhulu singananzelela ke i-inflation ikhwelile intengo yento eziningi ikhwelile kanti ke nxa singakhuluma ngentengo yento eziningi ngoba izinto eziningi lezi ezithengiswa endawana zonke ezidlula ezandleni zalaba abazilayitshayo ke phecelezi ngesilungu i-transportation sector ke eyiyo yona ephila ngokunatha amafutha. Ngakho ke amafutha ezinqola lawa aqakathele kakhulu ukuthi ke sikhangele intengo yawo njengoba utsho futhi ukhuluma ngawo futhi ukuthi umongameli uthi usezamile ukuthi ehlise intengo yamafutha. Hayi, umongameli Joe Biden uyaphosisa kulokho, akunjalo. Amafutha aqongile mphela, aqonga kusukela ngesikhathi izinto zisame kahle kuzofika khathesi aqonge ye-100%. Ngoba amafutha besiwathenga ngamadola amathathu. Khathesi amafutha sesiwathenga ngamadola ayisitshiya galoloni. Ngakho ke lokho ukukhuluma hayi kakusikho sibili, amafutha aqongile kakhulu sokudalele ukuthi le ntengo yezinto zonke nje ikhweliye phezulu. Ngakho ke mina ngithi hayi isimo somnotho kasimangahle sibi singamlaleli nje njengomongameli esiyenga.
Kodwa nxa sikhangele yona impilo yabantu beMelika ngemva kobhubhane lwe-COVID-19 kulomehluko yini njengoba sike sabona indawo ezinye sezivalwa lokunye kunjalo?
Impilo nje yona itshintshile kakhulu, abantu abaningi basele bengenamsebenzi kanti ke amabhizinisi amaningi avalile okokuthi kwehlula lokuthi akavule manje. Lokho kutshintsha impilo zabantu kwenze impilo zabantu zasala zisesimeni esibi kakhulu.
Lo ke ngumnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakagqibi uhlelo lolamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. udlakela oluqhamuke einsiza lasematopo lapho okuchawe khona abasekeli bebandla le-CCC. Luthiwa ngabasekeli be-CCC lutshengisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa kalani lokuzama ukuthi alungisise udaba lwe-Gugurahundi. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.